Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
So siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthethwandaba usinqume ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu bese vele sikhalela, siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Umthethwandaba waphezulu we-High Court usinqume ukuthi kumele luthethwe ngesiphangiphangi udaba lokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa ezasetshenziswa kudlule kuhlelo lwethenda.
Mbona njengani kuzaba le lebetho enkulu kakhulu emashini. Okwakhathesa imashingo khanya ngani abantu abaningi bafuna ukuthi iMDC ingene. So iMDC ingazuza amaseats amaninganyana okudlula i-2013.
Enhlelweni esikhangela ngokuvota kwabantu esigabeni ezehlukeneyo lamhla sesigabeni semaswingo okuyisigaba esidume ngokuba lenkokheli ezikumabandla wonke elibusayo laphikisayo. Uhulumende weMelika ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho lelizwe osekudinga ukuthi bafakelwe imigoqo lapho sebefisa ukungena kwezombusazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umthethwandaba kamanje lamhla wesule icala ebilisetheswa owayeyisiphathamandla sikahulumende umnumzana Xavier Kasukuwere elokuphuma elizweni ngokungekho emthethweni ngoba isithi usuthisekile ngokuthi ngempela impilo yakhe yayisengozini aze abaleke. Umthethwandaba lo uhlole indlu kamnumzana Kasukuwere izolo eHarare lapho okubikwa kufunyenwe ubufakazi obugoqela inhlamvu zempopo obukhomba ukuthi wadujulwa kulindawo ngesikhathi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe esuswa embusweni phansi kohlelo lwe-Operation Restore Legacy ngomnyaka odluleyo. Ngakwelinye icele umthethwandaba ophezulu we-High Court unqumile lamhla ukuthi kufanele luthethwe ngesiphangiphangi udaba olukhwezwe libandla le-PDP elikhokhelwa umnumzana Tendai Biti olokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa izasetshenziswa kudlule kuhlelo lwethenda ukwenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi kutholwe kuyiphi inkampani. Umnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla se-PDP uthi bekumukela ngentokozo lokho okwenzakale lamuhla.
Kakhulu siyathokoza kungenye izinto ebesikhuluma ngayo si-MDC Alliance ukuthi sifuna ukuthi lathi siphatheke ekuprinteni kwalawo maphepha. Sibakwa sisaprinta ngaphi, azabe menjani, kuprintwa amangaki, yiphi company, njalo njalo. So siyathokoza kakhulu ke ukuthi umthethwandaba usinqume ukuthi ludaba oluqakathekileyo okumele lubanjwe masinya ngesiphangiphangi. Kuyinto enhle kakhulu bese vele sikhalela, siyathokoza ngakho kakhulu lokho.
Ye, kodwa isikhathi-ke kungaba le mpumela eliyifunayo, isikhathi esiseleyo libona ngani singafeza lokho elikufunayo?
Isikhathi siningi kakhulu ngoba nxa sikhangele into zokuthenda lezi asozinto ezingathatha amaviki, yinto yamalanga amabili amathathu, kusaphela iviki sabe sesithendile. Ngeviki yesibili amaphepha abe seprintiwe esekhona eselindele ukuthi asetshenziswe. Akusonto engathatha isikhathi kumbe engahlupha, hhayi into nje yesikhathi esifitshane.
Ye, kungani ibandla lakho kuyilo lodwa elasukuma lakhweza lolu daba emthethwandaba?
Yesesilesikhathi eside sisebenza izinto siyi-alliance. Yikho-ke siyakhangela-ke ukungcithi lobuciko ukuthi nxa sisenza into enje kambe-ke yisiphi-ke isandla kumbe iluphi unyawo esingalusebenzisa luhambe luyenze lokho. Yikho-ke kwakhanya-ke ukuthi ibandla lethu-ke umkhokheli wethu Tendai Biti oliloya-ke uye kumele ahambise emthethwandaba, kodwa uyabe losekelo-ke lwawo wonke amabandla kwe-alliance.
Siyananzelela ukuthi emthethwandaba njalo lamuhla esinye isiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Kasukuwere icala lakhe lesulwe. Umthethwandaba wathi usuthisekile ngakubone endlini yakhe ukuthi ngempela wayesesabela impilo yakhe. lithini lina njengamabandla ezombusazwe nxa libona umthetho andaba la uvuma ukuthi kuthathwa umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kwaba lokunjalo.
Ye, owenzakalayo udaba nxa belulungisile bona baluhambisa ke bangaluchushisi ngamandla luqine ukuthi ke balunqobe bona njengestate. Balwenza ke lube wiki ke bathiye kulama loopholes kwenzela ukuthi umantshi ke ozathetha lolu daba ke amkhulule ke amthole ke ngelaqala ke umuntu ababefisa ukuthi atholakale ngelaqala. Into kakhasukuye hhayi ayivele isilungisiwe nje. U-Magistrate ke kasuye umchuchisi ukhangela ama-facts abekhona ku-ground. Babe bem-advisile ukuthi hhayi kumele uhambe kuma-Magistrate ufike ukhulume lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Bona-ke bangasa-oppose umantshi-ke uyamkhulula umona.
Lo umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, sixoxela ekobulawayo. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho leZimbabwe osokudinga ukuthi kufakwe imigoqo yokuthi abakubutho kumele baqale behlale isikhathi bengakavunyelwa ukungena kwezombusazwe. UChris Gande usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvele kuqula elizimeleyo eleMelika elalivakatshele eZimbabwe ngenyanga edluleyo elethulele uZulu weleMelika okwenzakala eZimbabwe ngemva kombuso kaMongameli Robert Mugabe. Owethule ukuphathelane lezomvikela umnumzana Allen Noyce uthi akucaci ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye na uqobo lakhe ophethe intambo zombuso kulandela ukugenqulwa esihlaleni okwenziwa uMugabe. Esipha imbono yakhe uNoyce uthe nxa ilizwe lifuna ukwenqabela ukungenela kwezombusazwe kwebutho kumele umuntu olisocha aqale ahlale isikhathi esingafika umnyaka wodwa engakaphiwa isikhundla esifana lesikamsekeli kamongameli. Ugcizelele uNoyce ngokuthi eMelika isocha lihlala iminyaka emithathu lingakavunyelwa ukungena kwezombusazwe.
Mina ngibona engani sokulomehluko ku-MDC ngoba ababesuke ku-MDC abafana lowashman Ncube loTendai Biti sebaphenduka okwamanje sebendawonye bengabe bengela mali kodwa bale ngqondo ezikhaliphileyo.
Abantu kade besembuthanweni lo baphiwe ithuba lokubuza imibuzo ephathelane leZimbabwe ngemva kombuso kaMugabe. Omunye osakhulayo ovela eZimbabwe ubuze ukuthi uhulumende weMelika umbona njani umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa amuthe uhlala ekhuluma amanga. Ephendula lumbuzo umnumzana Bruce Wharton owayekuqula leli uthe uChamisa umbona engumuntu osebenza gadalala njalo okhutheleyo kodwa wavuma ukuthi esinye isikhathi uyake alahle umlomo.
And as I mentioned, I think a cooling off period could be an interesting way.
Umbono wami ngokuthi ngabe uhulumende uyalandela isekelo sombuso esomnyaka ka 2013 ngoba siya kubeka sobala ukuthi amabutho kumele enzeni.
So I think it sets a dangerous precedent that we got to be really wary of and careful about. I think strengthening parliamentary oversight and civil society oversight would be
okunye okube ludaba olusegudwini ibudlelwano beleMelika lamanye amazwe afana leChina leBritane. Abanye kade besembuthanweni lo bathi bona kukhanya uhulumende bamazwe amabili la sebesekela uhulumende kaMnangagwa. Ephendula lokhu umnumzana Mark Bellamy laye wayelilunga lequla leli uthe eleMelika lisoze liphange lilungisise ubudlelwano lohulumende kamongameli Mnangagwa nxa kungakalungisiswa indaba eziphathelane lelungelo likaZulu leminye imigoqo eyafakelwa ilizwe leZimbabwe nguhulumende weleMelika. NgiseWashington DC, igama nguChris Gande.
abantu abaphila lobugoga kobulawayo lamhlabi belomhlangano ekuseni lecommission ebona ngezokhetho eZEC lapho abethule abakukhangeleleyo ukukhetho lalonyaka bekhala ngokuthi indingeko zabo azinanzwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labantu abakhubazekileyo eZimbabwe bayehluleka ukuphatheka ngokugcweleyo kukhetho ngoba iZEC yehlulekile ukunanza indingeko zabo ezingabenza baphatheke lula. Ilunga lecommission ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission unkosikazi Sethule Ncube ongene umhlangano lo uthi bazizwile izikhalazo zabakhubazekileyo. Unkosikazi Sibongile Ndlovu, ilunga lecommission ebona ngezokhetho eZEC laye obesemhlanganweni lo uthi khubazekileyo bayancediswa ngabantu abasuke labo emakhaya hatshi upresiding officer.
Ekuqaleni like ku-2013 ngale kusiyemuva ubencediswa ngupresiding officer lompolisa lomunye officer wepolling. Kodwa kathesa umthetho lo oguqulweyo amended act uthi wona umuntu kabuye lo muntu ozamsiza amazi ukuthi lo uzakwenza khona okufunayo bayangena bobabili ebhokisini bavote akukho ukuthi upresiding umpolisa bazasondile duzane lapho.
Unkosikazi Ndlovu uthi sekumele iZEC iphume lendlela ezizakwenza abakhubazekileyo bazizwe bevikelekile kubudlwangudlwangu bokhetho.
Abantu ikakhulu abangaboniyo bakhala ngokuthi ngabe iBraille iba yisetshenziswa kuma ballot papers bakhala la nge-sign language. Kodwa ke impendulo ikuthi yebo kuqinisekile sibili lathi siconcerned ngakho lokho kodwa sinanzelela ukuthi kungenziwa njalo ufuna umuntu lo wonke umuntu uzakwazi ukuthi nguzibani uvotele uzibani. So i-secret of the vote yabe ingasananzelelwanga ngakho engikukhuthaza ukuthi asiqhubekeni sicabanga siphumeni lamacebo ukuthi singakubamba kanjani lokho ukuze at the end of the day onguyo ongaboniyo aphume thokozile esazi ukuthi uvote into ayifunayo uzivotele yena kancediswanga lo wezeki laye ethabile ukuthi umsebenzi uhambile kule secrets of the vote.
Umnumzana Killian Dube ongene lumhlangano ophila lobugoga ukhale ngendlela ezingafinyelelekiyo ngesikhathi sokhetho kanye namaphepha okuvota abantu abangaboniyo awe braille angekhoyo.
Indawo esivotela kizo azikho accessible azifinyeleleki for abantu abakhubazekileyo njalo usisiswa lenkinga enye esihlangana layo eyinkinga enkulu esesisekelweni sombuso eyokuthi kumele kuyenzwe ama constitutional reforms endabeni zokuthi abantu abakhubazekileyo ikakhulu abantu abangaboniyo kumele benelise ukuba nabavote bengancediswanga bengela abantu ababasizayo esingathi thina phecelezi kufanele ukuthi sithole izinto ezinjengama tactile ballot papers akwanisa ukuthi noma ngubani umuntu engakwanisa ukuthi whether ukhubazekile kumba ukhubazekilanga uyabona kumba ubone uyakwanisa ukuthi usebenziselelana iballot paper.
Omunye njalo owenelise ukungena lumhlangano unkosazana Sinikiwe Ndebele uvumelane loDube ethi inkinga ekuzeki ezigoqela labo zibenza behlehlele emuva bengaphatheki ekhethweni.
Umphakathi ngokwawo uyehluleka ukusamukela njengoba sinjalo lathi kwesisikhathi ngendlela esiyona siyehluleka nje ukuthi sizifake ebantwini but kwesisikhathi siyehluleka khona ukuthi umango kumele siuhambe accessibility to buildings okwenza singabi lomdlandla wokuphatheka lokuswelakala kolwazi kho kwenza singabi kwazi okwenzakalayo ngoba siyabe singaziswanga accessibility to information inzima.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngontulikazi mhla ka 30 lonyaka. Ikhomishini yeZEC isibike ukuba ugwalo loluhlu lwababhalisele ukuvota i-voters roll sebenayo kodwa abakhubazekileyo bathi bazizwa bechiwe phandle kukhetho lolu ngoba amalungelo abo ephulwa nguhulumende leZEC kungenani lokuthi indengeko zabo zafikiswa kuZEC kusase lesikhathi. ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Donald Trump weMelika ulokhu egcizelela ukuthi umhlangano wakhe loMongameli Kim Jong-un weNorth Korea izolo uvikele impilo zabantu abaningi. Izivumelwano zokuthi uMongameli Kim engalolongi izikhali ze-nuclear zingalandelwa. UMnumzana Trump uncome umhlangano lo njalo uthi uyamthemba uMongameli Kim ngokuthi uzimisele ukuma ukulolonga izikhali lezi kanye lokuphatha kuhle abantu bakhe eNorth Korea. Ingcwethi yesicobongula izombusazwe zithi uMongameli Trump ukhangelele ukuthi isehlakalo lesi sithuthukise isithunzi sakhe kwezokudala ubudlelwano obuhlele North Korea njengoba kungokwakuqala ukuthi kwenzakale. Kodwa lanxa kunjalo izijeziso zenotho ezetheswa eleNorth Korea zibikwa zingasoze zethule kungafezwanga izivumelwano zezikhali ze-nuclear. Live Talk kuhlelo lwabeZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe ole diaspora forum lamhla sikhangela ukuhlala kwedalela nominations court kusasa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wele Italy usebize umeli weFrance kulelo lizwe embuzisisa ngamazwi omkhokheli welizwe lakhe uMongameli Emmanuel Macron osole ele Italy ngokuxotsha abokuza abazama kuzophephela abemazweni aweAfrika esithi lelo lizwe liyephula imithetho yamazwe omhlaba aphathelane labokuza. Umsebenzi lokhu ngahambelani kuhle abenkampani yakwele China ilungiswa amakhala ekhukhwini ezithi ngemva kokuhlaluliswa ibhiliyoni lamadola iMelika ngokuthengisela incingo abazilungisayo emazweni afana labo North Korea. Isabelo semaswingo isabelo esivele sidume ngokuthi yiyona ndawo eyavela igama lelizwe ngemva kokwakhiwa ngamatshe kwamanxiwa aweGreat Zimbabwe osokuyindawo evame ukwethekelelwa ngabavela kwezinye izigaba zelizwe lakwamanye amazwe. Kwezembusazwe linkokheli ezimbalwa ezivela kiso kumabandla amaningi elizwe okugoqela kuZANU PF lakuMDCT okwenza kukhangelelwe ukuthi kungaba lenkokheli elohlonze engaphumakiso inqobe kukhetho oluzayo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe ukhangela isabelo semaswingo kukhetho oluzayo.
Lesi isabelo silonkokheli ezilodumo ezidabuka kiso esigoqela uMnumzana Simon Muzenda, Edson Zobo, Walter Muzembi, Shubai Mahofa labanye abebandla leZANU PF. Kukandila kunkokheli zebandla eliphikisayo leMDCT kulo Mnumzana Nelson Chamisa laye edabuka kiso. Kusukela elizwe lithola uzibuso ngomnyaka ka-1980 laloba iningi lihleli livothela iZANU PF. Kuba lokuqokozela lokudonselana kanye lokuba lamaqhuku alandela omunye umkhokheli phakathi kwabaye bekhona. Kunje laloba abamabandla aphikisayo bebengaqinanga kangako kulesi sabelo kuZANU PF uzananzelela ukuthi kulabanye ababesekela umongameli Emmerson Mnangagwa esesengumsekeli kamnumzana Robert Mugabe abaxotshwayo lapho exotshwa babuyiselwa lapho esethethe intambo zombuso. Ingcitshi zithi ukulwisana lokhu lokhe kukhona noma abanye bengakhulumi ngakho kangako. Njalo kubandla eliphikisayo kulokulwisana ngaphakathi kulokudoniselana amandla. Amabandla la akhengelelwe ukusebenzelana labasekeli babo abakhona njalo ezama ukuhuga abanye. Njalo iZANU PF ivame ukunqoba emaphandleni alesisabelo ele MDC linqoba edolobheni. Ngokubunjwa kwebandla eliphikisayo le-MDC ngomnyaka 1999 likhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, lesi sigaba lalilokhu lilabakhokheli-ke abalodumo iZANU PF iziphethe, laloba kwakulokudonselana kubangwa isikhundla kumaqhuku atshiyeneyo ebandla linye. Ngakho-ke ngokhetho luka-2000 i-MDC yenelise ukuhluthuna izikhundla ebhikitha edolobheni leMashingo, okuyinto eyazondisa kakhulu iZANU PF. Yaqala ke ukuhlukumeza abasekeli bamabandla aphikisayo. Kukhetho luka-2008 iZANU-PF yayangiswa ngokuthathelwa ke izikhundla eziningi kukhetho lokudinga amalunga edalele ephalamende ezingaba lichumi ke lane. Abantu bahlukumezwa ngamandla njalo abanye baze bafela kulolu dlakela. Ngokhetho luka-2013 iZANU-PF yaphenduka isilolaka, yathatha njalo izikhundla zonke eyayithathelwe yi-MDC yaphinde yengezele. Ingxoxo ezicubungula ngezombusazwe zithi lanxa iMDC yanqotshwa ngo-2013 ilakho ukunqoba lonyaka njengoba kulokudoniselana kuZANU-PF ngemva kokuhluthunelwa intambo zombuso kukaMgabe. Ucubungule zombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi lesi sabelo siqakathekile ukuthi ibandla elizathatha izihlalo zaso lingaphumelela linqobe.
Mbona njengani kuzaba le battle enkulu kakhulu eMashingo. Okwakhathesi iMashingo khanya njengani abantu abaningi bafuna ukuthi iMDC ingene. So iMDC ingazuza ama-seats amaninganyana okwedlula i-2013. Bona njengani abantu baseMashingo babuhlungu ukuthi kwaba le violence. Njalo uyakwazi ukuthi i-factionalism eZANU-PF ilokhu ikhona eMashingo.
abeZANU-PF bathi balethemba lokuthi bazanqoba njalo lonyaka eMashingo, kodwa abe-MDC bona bathi lonyaka baledlamuzano elengezeleleyo ngenxa yokuba balomkhokheli-ke osakhulayo. Ngalokho bakhangelela ukuthi bangathola-ke ukuvota okukhulu kuvela kwabasakhulayo. Osakhulayo eqhuba izifundo zezombusazwe uMongobe Sudungwenya uthi abatsha baqakathekile kulolu khetho.
Ungakhangela ngesisuka last year kuze kube le this political development that happened. Abafundi abaningi even lama youths amaningi kakhulu aqala ukuba le lokufuna ukuphatheka kakhulu endabeni zepolitics. Kwaba lokukhwela kwenamba yabantu abaregister ukuvota, especially from the young people. Kwaba lokufuna intshunkuntshu yokuthi lathi sifuna ukuparticipate.
Abatsha abenelisa ukubhalela ukuvota babikwa befika kusimo sokungamajumi ayisithupha ekhulini 60% yabantu ababhalisele ukuvota elizweni lonke. Isabelo lesi silabantu ababhalisele ukuvota abafika kunkulungwane phose amakhulu ayisithupha. Laloba iZANU-PF yathanyela kukhetho luka-2013 LMDC lanqotshwa endaweni ezinjengeGudu West leMwenezi lonyaka, lokhu kulakho ukuguquka njengoba amabandla womabili eselabakhokheli-ke abangayisibo abakhankasa-ke kulowo mnyaka. Ngemva kokungena esikhundleni kukamongameli Mnangagwa, amabandla aphikisayo sekhanya-ke ekhululekile ukukhankasa ngokuthula endaweni zonke zelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntande.
Lo ngumbiko oveza imibono kahulumende welizwe leMelika. Mhlaka 27 ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2014, amabutho avela kwele Russia ayegqoke izembatho zempini njalo egodle imibhobho eyesabekayo angena elizweni le-Ukraine endaweni ebizwa ngokuthi yi-Crimean Peninsula. Ibutho leli lahluthuna intambo zombuso okuqoqela idale le-Supreme Council of Crimea. Lokhu kwalandelwa yikugcotshwa kwabantu abayizikhothamade zelizwe le-Russia. Konke lokhu kwenziwa ngendlela engekho emthethweni. Unkosikazi Nikki Haley, omele ilizwe leMelika kunhlanganiso yamazwe wonke emhlaba jikelele e-United Nations, utshele umhlangano we-United Nations Security Council ukuthi akuqondanga okwenziwa lelizwe leRussia e-Crimean Peninsula. UHaley uthi iRussia isixabanise abantu okumangalisayo kwele Crimea, lapho kulabantu abangasatholi khona ukudla ngemfanelo lokunye okufanayo. Ukulwa phakathi kwebutho leRussia lamabutho kahulumende owasuswa embusweni kuqhubekela phambili endaweni eziningi ezigoqela isabelo seDonbas. Loba nje eleRussia liphika ukuthi libasela impi le, kusobala ukuthi impi le yaqaliswa yiRussia elokhu ikhuthaza ukuthi kube lokulwisana endaweni ezijiyeneyo. Amalutacha yaseMpumalanga kwele Ukraine abikela wonke akwenzayo kule Russia njalo ilizwe le Russia yilo elidingela amalutacha la izikhali lokunye okufanayo. Izimota ezithwala imibhobho emikhulu evela kwele Russia yiyo esetshenziswa eCrimean Peninsula. Uheli uthi ilizwe le Russia lingalungisa konke lokhu ngokuvuma ukuthi lizibasela impile. Izijeziso zenoto ezafakelwa ilizwe leli kazisoze zisuswe nxa iRussia ingaphumanga elizweni lelo. Ilizwe leRussia lephula imithetho ebona ngokudlelana kwamanye amazwe lize liyengena kwele Crimea. Lo bekungumbiko oveza imibono ikahulumende welizwe leMelika.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi sokubaphuzele ukuqala kwemidlalo yezizwe zomhlaba yona ikhangelelwe ukusungulwa okusemthethweni kusasa elizweni laseRussia. Intathe yezindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano wenguqu wokudinga ilizwe elizintshantshu emhlabeni jikelele ukhangelelwe ukuqala kusasa elizweni leRussia usiyafika emaphethelweni mhla zilitshumi lanhlanu kunyanga kaNtulikazi. Unkosazana Catherine Siziba uthi ukuba khona kwale midlalo yezizwe zomhlaba kutsho ukuba sekuzavuka impi kubangwa ukuba kubukelweni ezindlini phakathi kwabesilisa labesifazane.
Sesiyathwala nzima ke lapho esindlini since World Cup siqala, sabe sesiforced ukuthi nabanye sibukele, but sithanda ubukela wethu ama-programs.
Amaqembu amela amaziwa ngamashumi amathathu lambili yiwo azaphatheka kule midlalo, njalo lawo angagoqela ngamashumi amathathu lanye wona athole ilungelo lokuyadlala kule Russia ngemva kokunqoba kumncintiswano eqhutshelwe kumazwekazi yatshiyeneyo kanye lalo ilizwe liqoqela imidlalo ele Russia. Iintathe lezindaba ezemidlalo uNesh Mgogwera uthi abalandeli bomdlalo wenguqu sebehle balungiselela ukubona le midlalo ngokubhadala inhlawulo zikamabonakude ngoba bengafuni ukukhutheka.
Sibona abaningi sebelungise kumbe sebebhadalele omabonakude wabo ukuthi yesu ukuthi bebezabukela iWorld Cup, njalo sibona ukuthi amantinengi likhanya likhangelele iqembu ele Brazil, ele Argentina, ele Spain kanye lele England ukuthi elinye kwakhona phana yikho elingathatha, njalo bakhangelele umdlali weAfrika odlalela iGibt kuthiwa nguMo Salah ukuthi laye mhlawumbe engayenza izimanga.
Amanye amazwe amele izwekazi lase-Afrika kumidlalo yalonyaka yezizwe zomhlaba angagoqela lona ele-Egypt, ele-Nigeria, ele-Morocco, ele-Tunisia kanye lele-Senegal. Loba kula mazwe amahlanu amele izwekazi lase-Afrika, unkosikazi Faith Ndlovu uthi yena uyabe esekela iqembu le-Spain.
Thina sesi-ready, sesilinde i-World Cup ngapha. My favorite yami vele yi-Spain. And I'm happy ukuthi sikhona. Disappointed nje ukuthi iItaly kayikho this year.
Iqembu elimela ilizwe laseGermany yilo eliphethe isicoco ngemva kokunqoba kumidlalo eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka ka-2014. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe kalizange liphatheke kumidlalo yokudinga amazwe azaphatheka kulo mncintiswano njengoba lamiswa inhlanganiso yeFIFA ngoba lingakhokhelanga umqeqeshi oyisizalwane selizwe leBrazil uValinos imfanelo zakhe. Iqembu elimela ilizwe leRussia lizadibana neqembu elimela ilizwe laseSaudi Arabia emdlalweni wakuqala walomncintiswano wokusasa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngekehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe okwenziwa libutho leZimbabwe osokudinga ukuthi lifakelwe imigoqo lapho lifisa ukungena kwezombusazwe. Umthethwandaba ophezulu weHigh Court usonqume ukuthi kumele luthethwe ngesiphangiphange udaba lokuthi ugwalo lwe-voters roll kanye lependa izasetshenziswa kudlule kuhlelo lwe-tender. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.